uZulu obekulobukhosi owenzelwe eNational Heroes Acre ubethatshuliswa ngomculo langokunye. Umnangagwa uthi okumqoka ukuba uZulu aqakathekise ilizwe lakhe asebenze njengebumba hatshi ukudoselana lohlakela ngoba lokho kungasakhi isizwe.
We will, with greater resolve,
sizolondoloza amalungelo akusisekelo sombuso. Sinanzelele ukuthi lawo malungelo akusisekelo sombuso asesetshenziswa indlela
engayisiyo.
Umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela lendaba zabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda uphathe udaba lwabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lokuqoqa utshengisela mhlaka 16 Ncwabakazi ethi kuzikhohlisa. Kodwa isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mulukele uthi abakwenzayo yikulandela umthetho wona obavumela ukutshengisela njengokuthiwo isisekelo sombuso.
I-High Court a few months ago iyethulele i-judgment labo abantu abafuna ukutshengisela mba bafuna ukumatsha, they can notify the police ukwenzela ukuthini amapholisa abemake sure ukuthi kule law and order. Ikhodi yacaca ukuthi namapholisa akanalungelo lokumisa abantu abafuna ukudemonstrate.
Umlukele uthi kunje abalungiselelo okutshengisela kwamhla ka-16 Ncwabakazi esekusibanga esiphezulu njalo akubuyelwa muva.
Thina njenge-MDC siqhubela phambili ngamalungiselelo, sizameke sure ukuthini kuyabe kulama-marshals, kuyabe le ndlela zonke ezitsheneyo ukuthi imatch yethu iqhubekele ngokuthula kungela violence.
Umsekeli womkhokheli ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU-PF uLouis Mathutu uthi babalindele kulokho kutshengisela bezomelana nabe-MDC.
Bayini abaza kuyitsho, siza kuma silinde umhlaka 16 njengoba eseseduze nje. Ngabenzi abakwenzayo, thina lathi sizokwenza okwethu ngendlela yethu ukulondoloza ilizwe.
Esekhuluma phezu kokuqakatheka kosuku lokunanza abalwa impi yenkululeko, uMathemadanda uthi lungo luqakathekileyo hatshi kuye labezanu PF kuphela kodwa uZulu wonke eZimbabwe.
Abaningi bafa bakwenza kunoko befuna ukuthi ilizwe leli likhulule. Yikho esikubongayo, yikho esikuthakazelelayo.
Umkhokeli weqembu lendo sakusa Morning Star uCosmas Siziba ulandisa ngokuqakatheka kwaleli langa kuye njengosakhulayo.
Usuku lwanamhla lutsho ukhulu kimi njengomuntu osakhulayo. Sibona imbali lapho esivela khona nalapho kumele khona. So ke ngithi ukuqatheke kakhulu ngoba sihlonipha amabutho ethu ayiwona silwela empini abayibona abasilwela lelizwe.
Umongameli Mnangagwa uthethe leli thuba ukunikeza izicoco kunkokheli enhlanganisweni ezijiyeneyo kanye labaqhuba umsebenzi wokusiza uZulu ngesikhathi ehlelwe luduko lwezulu lwesikhukhula eChimanimani ekuqaleni wawona lo mnyaka. Laba babalisa umnumzana Bishop Barajuli we-United Nations kuleli kubongwa ihlandla lakhe alidlalayo ekubuthaniseni usizo ngesikhathi leZimbabwe lehlelwe ingozi yezulu elaletha umonakalo omkhulu lemva zabantu eChimanimani. Kubongwe njalo okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika engomele ele-Democratic Republic of Congo kuleli u-ambasada Mwanananga Mawapanga. Lo mnikazi wenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet umnumzana Strive Masiwa laye utholiswe isicoco kubongwa umsebenzi owenziwa ngabohlangothi lwe-Higher Life Foundation enkampanini le. UZulu uqhubeke elibaziswa ngengoma zokholo lezomdabu ebezihlatshelwa ngendima ezehlukeneyo ebezivelela kumaqembu atshiyeneyo abalisa elendo sakusa Morning Star, elembira zenarira kanye lele Police Band. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.